Soko izika disenda baku VOA Njebele.
Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 22 Mpalakazi 2020 ngesikhathi seJeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyagcizelela ukuthi lapho kubuthana khona abantu abaningi, abantu basafazwe lokho esikufaka ezandleni, singabambi amakhala, singabambi amehlo, njalo siphinde sigeze izandla. Kuqakathekile kakhulu konke lokho imilayo esayifundiswayo ngabezempilakahle.
Ingcwethi zezempilakahle zithi ukuqonga kwenani labafunyanwa bele coronavirus ikakhulu kobulawayo kungabe kubangelwa ludubo lokuswelakala kwamanzi. Le nani elikhulu labantu abaphindela eZimbabwe kungekho emthethweni bengahlelwanga igcikwane leli.
Into eqakathekileyo ukuthi abantwana labo abasakhulayo bakwazi ukwenzeka la ngesikhathi segugurawundi, bangaze bathatheka ngokucelebrate i-Unitacon, kodwa bangene esililweni ngokuba lusuku lokulila, lusuku lokukhumbula abafayo nabaphilayo abalimalayo.
Namhlanje kunanza usuku lokumanyana ole-Unity Day. Iningi labantu bemhlubulweni uMandebeleni lasenkabazwe besithi ababoni okuhle kokujabulela ngalolu suku ngaphandle kokukhunjuzwa ubuhlungu bombhuqazi wegugurawundi. Usemele ukugcotshwa kuba ngumongameli welemelika webandla lamademokrathi uMnumzana Joe Biden. Izolo uhlatshwe ijekiseni elitsha lokuvikela i-coronavirus ele-vaccine phambi kwehlekana labantu njalo kuphuma kumabona kude ilizwe lonke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhuhlane owe-COVID-19 ubulele abantu ababili bakobulawayo izolo. Okuhle kwakhuphula inani lasebebulewe yilo mkhuhlane. Lokhu wahlasela eZimbabwe ngombimbitho kwaba ngamakhulu amathathu alamashumi amabili lambili, 322. Sebezinkulungwane phose ezimbili, 1988, abagulayo ngalo mkhuhlane. Phakathi kwabazinkulungwane ezedlula ezilishumi lanye, 12,422, asebehloliwe bafunyanwa belegciwane leli. Lokhu laqala ukuhlasela elizweni. Abasinde kulo mkhuhlane sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi, 10,112, labulala abangamakhulu edlula amathathu, 322. Ezwekazi le-Afrika kutholakale abantu abedlula izigidi ezimbili lengxenye, 2.5 million bele COVID-19. Yabulala inkulungwane ezingamashumi phose ayisithupha, 59,354. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi phose athoba mnembili, 77.5 million abahlaselwe ligciwane leli, labulala phose izigidi ezimbili, 1.7 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele. Asebeyizigidi ezedlula ezithoba minembili, 18.1 million. Yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu, 319,466. Kunjalo nje ingcwethi zezempilakahle zithi ukuqonga kwenani labafunyanwa bele-coronavirus ikakhulu kobulawayo lemhlubulweni wonke nje weMandebeleni kungabe kubangelwa ludubo lokuswelakala kwamanzi. Lenani elikhulu labantu abaphindela eZimbabwe okungekho emthethweni bengahlolwanga igciwane leli. Loba kunjalo izakhamizi zakobulawayo zikhuthazwa ukuqhubekela phambili zihlonipha iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19 ikakhulu ngekhefu leli lekhisimusi lapho abantu abaningi bezahlangana lemuli, izihlobo labangane. Kunje i-COVID-19 isibulele abantu phose amashumi ayisishiyagalolunye, 89 kobulawayo. Umike Obe we-Studio 7 uxoxele unkosazana Perseverance Nyathi wenhlanganiso yezakhamizi eyabulawayo Progressive Resident Association ngodaba lokumemetheka kwe-COVID-19 kuleli dolobho lakulo mhlubulo.
ngithanda ukugcizelela ukubana abantu mele siphile sigqoke ama mask. Mele sigcizelele lokho kwakhulunywa ngabezempila kahle i-social distance ukugqoka ama mask. Njalo siyagcizelela ukuthi lapho kubuthana khona abantu abaningi abantu basafazwe lokho esikufaka ezandleni singabambi amakhala singabambi amehlo njalo siphinde sigeze izandla kuqakathekile kakhulu konke lokho imilayo esayifundiswayo abezempila kahle
Manyathi siyezwa izakhamizi sithi bakhathazekile ngodubo lokuswelakala kwamanzi kuphinde kube nzima ukuthi bahloniphe imithetho ekhona ejonge ukuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ngenxa yokuthi abayenelisi ukugeza izandla bona bengelamanzi ukubona njani lokho
Ngiyabonga njalo izakhamizi zikhathazekile kakhulukazi ngenxa yokuthi amanzi aseligolide amanzi abuya mhlawumbe kanye ngeviki kwezinye insuku ayeqe kuze kube ngamaviki amabili ngalesi sikhathi umkhuhlane lo mawuthe wamemetheka kangaka siyasifisa siyasicela ukubana usithi council ungenele unikeze abantu amanzi siyabonga ngoba kule senzo sithe sizayenzakala abathe basitshela sona ukuthi bazavulela abantu amanzi njoba kuyisikhaleli kubana isikhathi sekhisimusi njalo besicela siqhuquzela njalo kusithi council ukubana amanzi bawalethe njengokutsho kwabo
nangukhisimusi sefikile lapho abantu bathanda ukuhlangana ngezihlobo labangani bethakazelela leli khefu ingcothi kwezempilakahle zithi abafisa ukwenza khonokho bengaqhubekela phambili kodwa kumele bengakhohlwa ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 usakhona abantu kumele baqhubekele phambili ngokuhlonipha imithetho ekhona ejonge ukuvikela ukumemetheka kwalo mkhuhlane ukubona njani lokho
ukubuthana ngesikhathi sekhefu kuwumkhuba wethu kizabantu abamnyama njalo siyasinanzelela ukubana injiva ziyasuka eSouth Africa labanye abahlala emazweni aphetsheya babuya bezovakatshela izihlobo zabo kodwa ngalesi sikhathi abantu bakithi besicela sinanzelele siqhuquzela njalo ukubana sifake ama-mask siyenze social distance lokugeza izandla yebo ye akujwayelekalanga ukuthi abantu bangahlangani njalo lokuvimbela abantu ukuthi bangahlangani yinto enzima kakhulu kodwa siyasicela ukubana nxa abantu behlangana bakhangelisise inani labo ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo siwunqobe yikho esikucelayo lathi njengenhlanganiso ukubana kuyisikhathi sekhisimusi kuyisikhathi sekhefu abantu befisa ukuya emakhaya befisa ukuthokoza labangane lezihlobo ukuthi bafake ama-mask bagqoke ama-mask bayenze i-social distance lokugeza izandla lokho esikugqugquzela kakhulu khona lokho
phosela amazwi akho okugcina kubalaleli ikakhulukazi abayizakhamizi zakoBulawayo
ngithanda ukubonga njalo ngiphosa amazwi ami okugcina ukubana njengabantu bakoBulawayo asithandaneni sizame ukuvikela abanye izihlobo labangane ukwenza ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki sizame ngazo zonke indlela okungaminyani lapho kuhlangana khona abantu abaningi kuma-supermarket indawo ezingathi ziyaphithizela kakhulu njalo sifake ama-mask sigqoke ama-mask sigeze izandla njengoba usithi council sesithembise ukuthi hhayi amanzi azavulwa ezimpompini siyakubonga khonokho njalo-ke okokugcina asithandaneni bantu bakoBulawayo cabangela mina cabangela lawe
unkosazana Perseverance Nyathi ngowenhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa loMike Hobe weStudio 7 ecingweni ekoBulawayo abeZimbabwe bananze usuku lokulotshwa kwesivumelwano sokuthula eseUnity Accord lesi sivumelwano salotshwa eminyakeni engamashumi amathathu lantathu edluleyo 33 phakathi kwamabandla ezombusazwe ayelwisana ngaleso sikhathi elalikhokhelwa ngomuyi uDr Joshua Mqabuko Nkomo ele-PF Zapo lelezanu elalikhokhelwa ngomuyi uMnumzana Robert Mugabe uMavis Gama usethulela lolu daba
Embikweni wakhe awethulele uZulu ukunanza lolu suku umnankagwa ukhuthaze njalo ukuqakathekiswa kwalo
Peace building, conflict resolution and management must remain a binding feature
Ukuthi indlela zokuxazulula inkinga kumele kube isona siqoqela enhlelweni zethu zokuthuthukisa isizwe. Sifunde ukukhulumisana lapho sisehlukana ngemibono. Uhulumende wami uzimisele ukuqhuba inhlelo zokupholisa amanxeba alabo abaphanganiselwa esikhathini sangemuva.
To bring about healing and the closure.
Isikhulumeli seZapu umnumzana iPitule Maphosa uthi akula kuthula okwalethwa isivumelwano seUnity Accord.
Kwaku senza esingathi ceasefire kusayinwa idocument eyavumela izano ukuthi ime ngokubulala abantu eyayikuyenza kwele Matabeleland lase Midlands. Into esiyangisayo kakhulu njalo iyasenza sibe lokuthukuthela okuningi kakhulu ikakhulu njengezapho ukuthi ukubulawa kwabantu la ngokuthathelwa amalungelo okwayenza ibandla lezapho bayakuthakazelela bethi yiunity akuzoni yiunity.
Kwasekelwa ngomunye wabalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra umnumzana Ngqobizitha Khumalo oseyisikhulumeli sebandla lePeople's Democratic Party PDP elikhokhelwa ngunkosikazi Lucia Matibenga.
Ungabana ibhuku laba baUnkomo elithi yona The Story of My Life uzabona ukuthi iZanu yaqalisa impi 1980 ngabomo. Yaba yiprovocation yaleyo mpi ngabomo. Izidinga ukuthi abantu bezimathebelendi babethwe, iopposition ivethwe icine ivuma ukuthi imanyane le ZANU PF. Wasebenza amabutho indlela yempi lapho kwakufunakala nje ukukhulumelana kwamabandla ezombangazo.
Okugcizelelwe ngenye ingcwethi kwezombusazwe lokulwela ilungelo loluntu umnumzana Ndaniso Mpande waseGwanda othi abantu beZimbabwe kabamanyananga.
Njalo akuthembisa ukuthi kungkhona maduze nangokwenza kwezanu PF kungaba khona ukumanyana okungaba khona akuthembisi. Njalo mihla ngemihla kulokho kutshengisa ukuthi kungkhona abantu beZimbabwe bazahlala bedabukene. Njalo kuba khona izinto ezithile ezenzakalayo ezivuselela amanxeba ezifana nalele lilanga lemhla ka 22 December kulusuku oluvuselela amanxeba ombuqazwe. Akula ukuthembisayo ukuthi kungkhona kungaba khona ukumanyana kuleli lizwe.
Laloba umnankagwa ethethe leli thuba ukukhuthaza uZulu ukulondoloza lumanyano athi yiwo owaletha ukuthula lokuzinza okuselizweni okwamanje, kulabantu abaningi abathi lolu suku luyisikhumbuzo senhlungu abadlula kizo ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi lapho kwabulawa khona inkulungwane lenkulungwane zabantu bemhlubulweni weMandebeleni lenkabazwe okwazala lesi sivumelwano seUnity Accord mhlaka 22 Mpalakazi 1987. Iningi lithi uNkomo wabanjwa ngamandla ukuloba lesi sivumelwano esebona ukuba abantu bayaphela, kodwa abanye njalo bemsola ukuthi wathengisa. Ngabe uZulu waqinisela walwisa, engxenye ngabe umthwakazi uyazibusa okwamanje. Ngimele iStudio 7 ngise Harare, ngingumevisi Gama.
Namhlanje kunanzwa usuku lokumanyana olweUnity Day, iningi labantu bemhlobolweni weMandebeleni lasenkabazwe bathi ababoni okuhle kokujabulela ngalolu suku ngaphandle kokukhunjuzwa ubuhlungu bombhuqazo weGugurahundi, ngoba kunje lomhlubulo lokungananzwa kwezentuthuko. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba.
UZulu wakobulawayo ube lombuthano namhlanje wesikhumbuzo sobuhlungu obehlela abantu bemhlubulweni weMandebeleni ilizwe lisanda kuthola uzibuse. Umbuthano lo owenzelwe eFidelity kobulawayo uqoqwe ngabenhlanganiso yebhethu likaZulu bemanyene labezaphu lamalunga abalwa impi yenkululeko bekuvuyo leZipra ngenhloso yokukhumbula abatshabalala ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso yeNational Consumer Rights Association, INACORA, uthi kuqakathekile ukulondoloza imbali yokwenzakalayo ngesikhathi sombhuqazwe.
Into eqakathekileyo ukuthi abantwana laba abasakhulayo bakwazi ukwenzeka la ngesikhathi sekukurawundi bangaze bathatheka ngokucelebrate iUnity Accord kodwa bangene esililweni ngokuba lusuku lokulila, lusuku lokukhumbula abafayo, labaphilayo abalimalayo, lusuku lokuthi labo abalimalayo, ama-victims lama-survivors, yiwo afanele enze izinqumo zokuthi kulungiswe njani, kungenziwa nguhulumende, kodwa kwenziwe yilabo abadlula phakathi kobunzima bona lofa.
Umnumzana Malaki Nkomo, olilunga lezanu PF kobulawayo, upha umbono wakhe ngosuku lwe-Unity Day.
Umhlaka 22 December lilanga iqhathe kakhulu ikakhulu usapho lweZimbabwe sikhalele ukuthi kulapho inkokheli zethu ezimbili ezaziqhathile leso sikhathi ubaba uMoyi uJoshua Mqabo Nkomo lo the late futhi ubaba uRobert Kapele Mkabi abahlanganisa amabandla omabili iPF zapho leZanu PF ukuthi kube into yinye singananzela ukuthi lapha kubuya iUnity wasongani kulokuxabana elizweni ngalokho ukubambana kwabantu kumbe ukubambana kwenkokheli lalawo mabandla kwenza ukuthi kube lokuthula eZimbabwe sinazelela ukuthi kwasongani kulokuxokozela songasakhanya ukuthi kuyino ukuthi abantu bayangapha empilweni siyalibongela leli langa ngoba selisenza ukuthi wonke umuntu azizwe ehamba ekhululekile eZimbabwe ungasela ukuthi ukhangela ukuthi lo uyilokho.
Umnumzana Greta Sibanda, ongumgcini sihlalo, wevuselela Restore umhlanhlandlela, uthi abantu kumele bengabandlululwa.
Injongo eUnity Accord, eUnity Day, ibaluleke kakhulu, ngoba kuyadingakala ukuthi abantu babambane. Kodwa eqinisweni ukuthi khona abantu babambene yini. Uhulumende okhona kumele ukuthi abone ukuthi khona injongo eUnity Day. Iyafezwa abantu bathole amathuba alinganayo, abantu bathole imisebenzi ngokulinganayo, i-development ibe khona ngokulinganayo. Le yiyo injongo e-Unity Accord. Ngaphandle kwalokho kuba nzima ukuthi Unity Accord ibe into eyamelekileyo esizweni. Yikho ke ama-authority kaluse khona.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo oyenhlanganiso yebhethu likaZulu uthi lokhu kuqakathekile kulabo abasindayo kumbhuqazwe.
Kulusizi ukuthi umbulali nguye osedetermina ukuthi kuthiwe lilanga lokubambanisa abantu. Lilanga lokumiswa ukubulawa kwabantu njalo ngibona ngazathi asitolanga lokuselebrate but lilanga lesikhumbuzo, lilanga losizi eliyakhelwe ngegazi labantu. So kimi lilanga eliqakathekile la kubanye abantu. Kodwa esikufisayo ukuthi ilanga leli kalibekwe ngendlela eyiyo ukuze wonke umuntu ebekwazi ukuthi iZimbabwe imbali yayo ngemva kwenkululeko kwenzakaleni. Ngoba ungabala even lokuvunyelwanayo kuyavunyelwana ukuthi bayazi ukomitha ukumnisa uDlakela akuzange kwaba laDlakela kwaba lokubulawa kwabantu. So mbona ngazathi kulama terms ombulali ngobuyiphi welamandla.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amazwi ngokuqakatheka kosuku lolu olwe-Unity Day eHarare namhlanje ekhuthaza ukulondolozwa kokuthula okwatholakala ngokulotshwa kwesivumelwano phakathi kwebandla le-PF zaphu leleZanu PF. Ukhuthaze njalo uZulu ukuba ukubambana lokuthula kufanele kube luphawu lwezizalwane zeZimbabwe. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ziveza imibono ehlukileyo izizalwane zeZimbabwe ngosuku lwe-Unity Day. Iningi lithi linanza leli langa ngobuhlungu bezinga laphezulu lonyaka phansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ngasikhathi sinye zimelana lobhubhano lwe-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Osakhulayo wakobulawayo uMichael Ndiweni uthi iUnity Day lilanga elibuhlungu empilweni zabanengi.
Ilanga elibuhlungu kakhulu leli nxa sikhangele umhlukulo wabantu ababona umbhuqazwe kakhulukazi bekhala ngokuthi bona nxa kufika leli langa bazobuhlungu. Abakukhalayo ukuthi ngabe leli langa lawe langa lesikhumbuzo lanokuthokoza kwelanga lokukhala nalokulila. Yabadala nxa uhamba emalokitshini ukukhuluma labo nemakhaya bawutshela ukuthi bazobuhlungu kakhulu nxa abantu begida ngaleli langa bona bazobuhlungu. Ngabe kuyalungiswa ukuthi abantu bakhale kube ilanga lesikhumbuzo elizangena kumbali yelizwe leli ekusuzukulwane esizayo kube into eyaziwayo ukuthi lilanga likhumbuza abantu isikhathi esibuhlungu esinzima.
Omela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kulusizi ngoba umbuso okhona manje uyenga abantu.
Kulusizi ukubana ilanga leli lalo hulumeni okhona lowo osewesi ukudlulalwana okhona ngoba unikeza ama-victims ithemba elingekho wenza ngani uyalungisa yena edilisa. So mbona ngazathi kathesi sokuluhlupho yokuthi kuyathiwa sokulungisa indawo yombhoxazo kodwa ungahlala phansi uthi ilungiswa njani. Uzathola ukuthi akula nto eyenziwayo kodwa uqila ama-victims eqile lo mhlaba ukuze at the end of the day kuthweni kuthiwe konke kwalungiswa. Uma SNC ngabe useqalise ngokuthi hayi ilanga leli lilanga elazalwa ngokufa kwabantu, sifuna ukuthi njengohulumende abantu beZimbabwe bonke across the political divide, across the tribal divide belazi ngokunjalo. Kodwa yena olokhu eqine esithi Unity Day as if kulabantu ababe-divided mbe nasebe-united.
Omunye njalo olwela amalungelo oluntu umnumzana Effie Ncube uthi i-Unity Day ayina okuhle emkhumbuza ngakho.
Akula Unity Accord eloncedo ebantwini. Abantu bafuna ukudla, bafuna impuphu, bafuna i-end to i-oppression, human rights violations, bafuna i-democracy, bafuna ukhetho olukhululekileyo. Indaba ye-unity vele kayikho ku-agenda yabantu. I-agenda yokudla lokuphila kahle lokuphila ngendlela esemthethweni ehloniphe i-constitution.
Owasila kumbhuqazo wegugurawundi eyadala i-Unity Accord unkosikazi Thokozile Mpofu uthi kuyize konke okwenziwa nguhulumende uma bona abasindayo bengaphatheki kunhlelo zokukhumisana umlotha.
Please, kumele kube yithi abaphathekayo ezintweni zonezi, sibe yithi esizikhulumelayo, sibe yithi esidinga lolu ncedo nxa kuyikuthi kulo ncedo singakhulunyelwa ngabanye abantu abaziphileleyo ngobulima bethu, ngokulimala kwethu. Thina kube yithi esiba mgqoka, bakhonya abanye bethu abalimalayo abanelisayo ukwenza, thina sanelise lathi ukukhuluma noma singasanelisa sehluleke ukukhuluma. Nothing for us without us. Kumele thina lathi singakhulunyelwa umuntu ozikholiselayo, ozijabulelayo, ongazange akubone ozwa besithi kule doktor igugurawundi kathi bakhona abaphatheka phakathi. Sicela ukuthi lanxa ihulumende isithiza lalolu hlelo kayize kungabantu abaphathekayo ekulimaleni, abaphathekayo phakathi kwayo leyo gugurawundi, hatshi umuntu from nowhere.
Osakhulayo wakobulawayo uThandanani Mkandla uthi lilanga elibuhlungu ngoba walahlekelwa yizihlobo.
Lilanga elibuhlungu kakhulu ngoba izihlobo labangani balahlekelana namhlanje. So lilanga vela hayi lingachiphanga.
IZimbabwe inanza i-Unity Day namhlanje kodwa abantu benkabazwe leMandebeleni besithi likhefu nje elingatsho lutho kubo, belokudana okukhulu ngoba ngaphandle kokumisa ukubulawa abantu mahlayana akula okuhle okuthe kwalethelwa uZulu kulomhlubulo kulokuncindezelwa njalo kungela ntuthuko nxa kuqathaniswa lezinye izigaba zelizwe. Iningi labantu bathi abakukhalelayo ukuthi abakahulumende bavume ukuthi kwenziwa iphutha njalo baxolise njalo kube nenhlelo ezilesithunzi zokunanza labo ababulawa ngesihluku kugugurawundi. Umongameli Emmerson Tambo Mnangagwa wethule amazwi okunanza lolu suku lapho ekhuthaza uZulu waseZimbabwe ukuthi alondoloze iziqondiso zokuthula zesivumelwano se-Unity Accord. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwakusidlwe kuningi labantu ukuthi uluhlu lokubuthanisa imali yokubhadalela indleko zikahulumende olwebhajethi. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ukhweze imithelo ngesilinganiso esiphezulu kakhulu. Yeyomnyaka ozayo ibhajethi ibambanisa abangaqhatshwanga abazisebenzayo ukuthi babhadale labo imithelo lapho abakhangelelwe ukuhlawula inkulungwane ezimbili lengxenye zamadola 2500 abagoqela abalungisa inwele. abathengisa utshwala kuzamele bahlawule imithelo wenkulungwane ezilishumi 10,000 ngenyanga. Abaphila ngokuthenga lokuthengisa bechapha umngcele kuzamele bahlawule isilinganiso sokulishumi ekhulwini senzuzo yabo. Abanye njalo abazabhataliswa umthelo we-tax ngabezimota ezithwala uzulu zemichova, amabhasi lamakhombi. Imithelo le ibikwa ilakho ukuhlawulwa ngedola leZimbabwe loba elemelika. Izakhamizi zakoBulawayo zihlaba omkhulu umkhosi ngomumo wemigwaqo esigugudekile. Sekugcwele amagodi godi ndawana yonke. Izakhamizi zileza lezi dolobho zithi uma lo mumo ungasalungisiswanga ngokuphangisa kuzadala ingozi eziningi zomgwaqo, ikakhulu khathesi ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umeya wakoBulawayo uKhansila Solomon Mguni utshele umhlangano wamakhansila ukuthi laloba besamukela ngenjabulo ukuna kwezulu lonyaka, lokhu sokudale udubo lokonakala kwemigwaqo engasahambeki. Ngakho kuyadingeka ukuthi ikhansili ikwenze kube mqoka enhlelweni zayo. Umnumzana Tina Shenare, umtshayeli womchova osebenzela koBulawayo, ngomunye wabakhalaza ngesimo semigwaqo.
Imigwaqo yethu simibi kakhulu, especially khonapha koBulawayo. Sikusenzeka ukuthi kube lama-accidents amaningi, amahotholo agcwele okunye ongayenziwe, and imigwaqo lokhu iqhubeka ikreka ngalesi sikhathi sezulu. Ungakhangela nxa usuka izini ngomgwaqo lowo usuka eBellevue Land Road ungena etown vele eDunnington police laphana usuyangena etown, zithe zitshani izimoto, umgwaqo qhelile wavuleka, sokungamaphotholo wodwa. Sengicabanga ukuthi isikhathi ukuthi abaphathi besikhansili bekukhonsidi ukuthi be-allocate imali be-privatize kulungisa imigwaqo, ngoba imiphefumulo eminingi izalahleka ngenxa yemigwaqo yethu emibi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Dalubuhle Sitshela othi sekugcwele amadamu emgwaqweni.
Amaphotholo asekhona emgwaqweni ngathi sedlulisa amalawulo, ngoba sokungamagodi amadama abegcwele emgwaqweni, sokuyingozi ebantwini bonke abanikazi bezimota labantu ababezihambela nje. Ngoba uzathi bona ukuthi umtshayeli uyathizama ukuvika amagodi lawa ebe sephuma emgwaqweni kumbe ebe sengena emgwaqweni wemoto ezimlandayo, okuba yingozi kakhulu ebantwini abasebenzisa imigwaqo. Ngoba nxa umuntu engananzelelanga uyagcina mhlawumbe usugudle imoto yomunye umuntu kumbe usutshaye umuntu, zama ukuthi uvike ingozi yamaphotholo lawa.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso ebona ngamalungelo ezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, uthi bona bazimisele ukusebenzisana lomansipala.
Well, siyananzelela ukuthi imigwaqo kwalesi sikhathi eminingi mibi, kulamagodi ayisabekayo, and siyananzelela ukuthi ngenxa yokuna kwezulu kukhanya ungathi ikhansili layo ilobunzima, iyehluleka ukuthi yenzeni. Kodwa ingxenye yokungancediseka yikuthi siyananzelela ezinye izakhamizi sezizaphuma lazo zazama ukuzidingela indlela zokuthi zincedise imigwaqo ibe ngcono. But uhluphe silinanzelela izakhamizi ziyathatha inhlabathi enye engaqhedakaliyo yaliyanithela zifake emgwaqweni. Ingxenye esingakwenza kathesi yikuthi sicela ukuthi ikhansili isebenzele izakhamizi, ikhansili ayithathe inhlabathi leyane right gravel eqondileyo, bahambe beyifuthela siyana lapho okulamabhodoli khona. Izakhamizi zizimise ukuthi zithathe leyo lokuza ziyifake emgwaqweni.
Kunjalo nje umphathintambo wedolobho lakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube wethekelele imuli zeCountry Park lamuhla ebezingene amanzi ngesikhathi lesi sezulu zatoda.
Sihambile ukuthi nxa uhambela into enganje ukuthi uthi ngihambe kuhle, but otherwise sifikile sibonile isituation ayinhle, ayifuna ukuthi ibe attended to. And as a government we are trying to assist the best way we can ukwenzela ukuthi abantu ama-residents ukuphumula ngesikhathi sekhefu lingabe kungaba lendlela nje ebesingaba able to improvise ukwenzela ukuthi ngesikhathi lekhisimusi kubethe umoya njani ukuthi bedlale bephakathi kwamanzi anjani.
Izakhamuzi zakoBulawayo zikhala njalo ngokuthi phakathi kwenkinga zonke lezi, ikhansili yaleli dolobho yethule isaziso sokukhuphula inhlawulo zemithelo. Ngimele Studio 7 ikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
osemele ukugcotshwa ukuba ngumongameli welemelika webandla lama-Democrats uMnumzana Joe Biden onqobe umongameli Donald Trump webandla lama-Republicans kukhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo kaLwezi. Izolo uhlatshwe ijekiseni elitsha lokuvikela i-coronavirus phambi kwehlekana labantu njalo kuphuma lakumabona kude ilizwe lonke. UBiden wenze lokhu phansi kwenhlelo zakhe zokuletha ithemba kuzulu waseMelika ongabe ethandabuza ukuhlatshwa leli jekiseni esesabela ukubana lingaphambanisa okunye emzimbeni. Ekhuthaza abantu ukuba bengesabi njalo bathembe incwadi zesayensi ezilungise leli jekiseni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngesikhathi sesi-7.